Ekhuluma emhlanganweni awenzele kobulawayo eBeitol eluveve namhla umjuru uthe ulokudana okukhulu ngoba umnankagwa uthembisa uZulu izinto angasoze enelise ukuzifeza nanku eselenyanga eziyisikhombisa yebusa kodwa kungelalutho olulungayo. Umhlangano lo ubungokwethulela uZulu amalunga ePeople's Rainbow Coalition azancintisa kukhetho. Umjuru ukhuthaze uZulu ukuthi avotele amalunga omanyano wakhe njalo engaze ayengwa ngumnankagwa leZANU PF. Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli weluveve edale lePhalamende umnumzana Nkosinathi Hobe Mpofu uthi ngumjuru kuphela olakho ukuthuthukisa eleZimbabwe enganqoba.
Sithi sivumelana laye nxa evuma laye eadmit ukuthi no into ayikambele empini yena emncane kayisayiyo eyenzakalayo khathi eseluzeni.
Owalwa impi osekela umjuru umnumzana Christopher Ndiweni uthi bahamba empini besiyalwela inkululeko kodwa uyadana ngoba akusela nkululeko ekhona njalo isisekelo sombuso asilandelwa.
Sahamba ukuyalwela ilizwe ukuthi sikhulule abantu bakithi but konke konokho akukho.
Umanyano we-PRC uhlanganisa i-PDP ekhokhelwa nguNkosikazi Lucia Mathibenga, i-NPP kanye ne-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment neZimbabweans United for Democracy. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.